Iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana liveza ukuba umnumzana Energy Mtoli omele iBikita South edayile ePhalamende ebambanisana lomnumzana Charles Moyo okucele le-CCC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube basifisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umnankagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika phose umnyaka ka-2033. Ababili laba bacatshangelwa ukuba bafisa ukuba kuguqulwe izigqa ezinhlanu zesisekelo sombuso welizwe ezizakwenza umnankagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona isikhathi sakhe sokuba embusweni. Esinye njalo isigqa okumele siguqulwe ngokusho kwababili laba silawula ukuba osembusweni akumelanga akhethwe futhi ukuba ngumongameli isikhathi sakhe sokusuka esihlalweni sokuba ngumongameli singafika. Kukhanya besifisa njalo ukuba ukwengeze isikhathi sokuba amalunga edayile ePhalamende lamakhansila labo beqhubeke besezikhundleni zabo njengomongameli kungaguqulwa isisekelo sombuso. Umtholi ulobele abezindaba namhla esithi kuliqiniso ukuthi sebezama ukuguqula isisekelo sombuso. Loba iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana livezwa ngabanye abantu isikhathi sokukhuluma ngakho singakafiki. Umoyo omele impopho mamzilikazi edayile ePhalamende yena uyakuphika ukuthi ngomunye wabalobe iphetshana leli.
Ngiyamangala ukubona i-motion ku-social media kuthiwa yabhalwa ngumhlonitshwa uDr. Energy Mtoli. Angiyazi leyo motion njalo angizange ngakhuluma laye umhlonitshwa.
Okhokhela amalunga e-CCC edale le-Senate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi umoyo uyakuphika lokhu njalo ibandla leli alikusekeli ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso.
Ngihambisana lama-democratic values. I-constitution eyavunyelwana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-one ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi besifuna ukuyitshintsha. So i-propose motion leyi kuhle ngoba ivele ebandleni lami, ivele ebandleni libusayo. Kungumbono wabo labo ukuthi nasakuphikisa kakhulu lokhu.
Kodwa okubandla le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kulungile okwenziwa ngumtholi labanye bakhe.
Ayikho lapha kwenziwa intando kaZulu, kwenziwa intando yokuningi eliyakusifuna ukuthi into le ihambe ngendlela enjalo. Kungalisho ukuthi kuzikwazi ukuthi khona ubani akasamthumbi esikhundleni, kodwa lapha kuyabe sekudingwa phela ukuthi kube le-motion abantu badiskase bawelelane. Iningi langikhona uma lithe yikho elikufunayo, yikho okufanele kulandelwe.
Baningi abaphikisa lokhu. Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli webandla le-MDCT, laye uthi kulihlazo okwenziwa ngumtholi labanye abafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso. Amazwi la asekelwe ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Ebert Jamuka.
Into ekhulunywa nabantu beZANU-PF hatshi angiboni iyenzeka le, ngoba since umnankagwa engene ngo-2017 namanje umnankagwa uyehluleka ukubusa ilizwe.
Umnumzana Nyasha Ncube, ingcweti kwezombusazwe efundisa ekolishi ne-University of Zimbabwe ukuzifundo zombusazwe, uthi kuthatha lo hambo ukuthi umnankagwa aqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Liyakudinga ukuthi kube lo muntu ozakuba ngumbusi, ozakuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila, ehambe ehlala ekhaya emzini wakhe. Nxa engulwane onathayo avuke laye akahamba akayebhawa.
Umnankagwa usekhulume kaninginingi ukuba kafisa ukuhlala esikhundleni ngo-2028. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.